Toku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 10 Mfufu 2017 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Amachance okuthi ukhetho luzatshontshwa makhulu kakhulu. Njalo izeki singakhangela kathi izizalo zeZimbabwe azila ungathi information eqondile ngokwenzakalayo.
Izakhamizi zedolobho leHarare zithi zona azikazwisisi uhlelo oseluqalwe nguhulumende lokubhalisa abantu kuluhlu lwamabizo abalelungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Umongameli Robert Mugabe izolo uguqule idale lakhe labaphathintambo elekhabhinethi wabuyisela abaphathintambo abalitshumi. Umsakazo wakho Studio 7 ususungule uhlelo lokwazisa lina balaleli indawo okumele liyebhalisa ukuvota ngomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi eziningi zedolobho leHarare zithi azikazwisisi uhlelo oseluqalwe nguhulumende lokubhalisa abantu kuluhlu lwamabizo abantu abalungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo kusetshenziswa imitshina ye-BVR. UGibson Bebe owethekelele indawo zokubhalisa eHarare usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isakhamuzi semzini weHighfield eHarare unkosazana Milo Maphosa uthi yena uhlelo lo-BVR luzaba inkinga emphakathini ngoba iningi lingazwisisi kahle kahle ukuthi abekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission izekhi bakwenza njani njalo ngayiphi injongo.
Ukuba lula kwangibona kuzakhanyani ekuqaliseni izekhi leyo seyavelithatha uhlelo ngendlela yokuthi singathi ngabantu abamithi kuphumeni xa sikhanye futhi indaba yokhetho lokungameli nesinye njalo abantu bayikho bekhala ngorejista ukuthi bazafunda khathesi.
Osakhulayo unkosakazi Maphosa wengeze wathi uZulu kazathembi izekhi le ekhokelwa ngunkosikazi Rita Makarau, ngakho ke abantu bengazisi uhlelo lolu bazahlala besithi ngolwezanu PF bese bezijethezela kachana lalo. Inkulumo le igcizelelwe ingcitshi zombusazwe umnumzana Epson Ncube, yena othe uMakarau wehlulekile ukufundisa abantu ngaleli hlelo njalo wazivezela ukuba ungumuntu wezanu PF kudala osekubangela ukuthi uZulu angakholwa kunhlelo zeZ.
Ngikumsekelisa ngoRita Makarau omele izanu PF wake njalo wakhethwa ngumgabe uba ngu-MP ongela constituency. Amachance okuthi ukhetho luzatshontshwa makhulu kakhulu. Njalo izekhi singakhangela kathi izizalo zeZimbabwe azila engathi information eqondileyo ngokwenzakalayo.
Uncube wengeze wathi yena isikhathi okufuze abantu babhalise njalo bafunde ngalolu hlelo sincinyane okokuthi iningi lizakhalakhala okuzabangela ukuthi ukhetho lomnyaka ozayo luphele ngokukhonona phakathi kwamabandla azadibana.
Njalo izekhi singakhangela kathi izizalo zeZimbabwe azila engathi information eqondileyo ngokwenzakalayo voter registration abantu kabakwazi ukuthi kwenzakalayo engithemba lokuthi kwephula umthetho wesisekelo sombuso ukuthi uhulumende ulomlando wokuthi abantu babekwazi izinto ezifanalazo nalezo.
Osakhulayo umnumzana Thembani Khumalo uveze ukuthi uhlelo lwe-BVR luphethwe ngendlela engayisiyo ethi yikho izekhi ingathenjwa ngabantu abaningi ngoba abantu kabazi lutho ngalolu hlelo.
Mina ngisanda kuregister embari awuzange ngithathe isikhathi eside kakhulu, mina uthethe kubo 20 minutes kungenxa yokuthi mina amaphepha ami wonke ebekwanele. Udubo kuphela ukuthi abantu iningi labantu alazi ngalolu hlelo, abantu abakwazi ukuthi kufunakalani njalo ukuthatha isikhathi esinganani njalo ukwenzelani. izeki le government ngaba thethe isikhathi sabo kumbe kubo 4-5 months befundisa abantu ukungakabi lokubhalisa.
Unkosazana Sithandazile Moyo uthi yena akakabhalisi njalo kazi indawo ezibhaliswa kuyizo. Uphinde wathi ulwazi ngalezi ndawo alukho ebantwini ngalolu daba ngenxa yokuthi izeki yona yehluleka ukukhuthala emsebenzini wokufundisa abantu ngalolu hlelo.
No, but I think it's very good for the more. The phone is about to more on the speed VR thing. Because abantu abaningi bazwisisi because abanyela namuhla lokho becabanga ukuthi sithufalezane zamazinge asisebenzi but those guys angiba clear but siyasebenzi but there are other people abangelalo lonalolulwazi.
Uhulumende usesibalisele uhlelo lwe-BVR eziqintini zonke zelizwe leZimbabwe lokho okuzakwenza ukuthi abantu benelise ukuvotela eduze lapho abahlala khona. Ngimele Studio 7 kuseHarare, nguGibson Bebe.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka-10 kusiya kumhla ka-25 Mfufu. Kulama centers alandelayo: koBulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. EHarare Metropolitan, Chitungwiza. St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mavuku Tafara. Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavanu, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South. Emashonaland Central, Mbire, Guruwe North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingo, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Ematebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuyu, Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsite yethu ethi www.voaindebele.com.
Ngameli Robert Mugabe izolo uguqule idale lakhe labaphathi ntambo iCabinet wabuyisela abaphathi ntambo abalichumi wafaka abayisficamunwembili abatsha wasexotsha abathathu okuthiye izalwane zeZimbabwe zingajabulanga ngenyathelo leli zisithi alilethi nguquko ekuqedeni ubunzima obubhekane lelizwe. Unompumelelo Moyo usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Abasuswe ezikhundleni abakade bekuzo besiwa kwezinye ngumnumzana Ignatius Chombo osebona ngezemali, umnumzana Patrick Chinamasa osebona ngezebulenjini, umnumzana Holter Muzembi osebona ngezobudlelwano lamanye amazwe, umnumzana Obethi Sibanda osebona ngendaba zasekhaya, umnumzana Simbarashe Mumengwegwi osengezokutshala imali, umnumzana Patrick Shiwao osebona ngezemisebenzi yelizwe, umnumzana Simon Khaya Moyo osebona ngezokwethulwa kwemibiko, lomnumzana Christopher Mushowe osezabona ngokutholisa abafundi imali yesikolo. Abatsha abangenileyo ngumnumzana Edgar Mbwembwe osebona ngezokwethekelelwa kwelizwe, umnumzana Happyton Bonyongwe osekwezemithetho, umnumzana Kane Mathema osebona ngezabalwa impi yenkululeko, unkosikazi Chiratizo Mabuwa ungene kwezabatsha. Unkosikazi Thokozile Mathuthu usengusibalo olukhulu eMathebeleland North, eMashonaland Central kungene umnumzana Webster Shamu, kuthi eMashwingo kungene umnumzana Paul Chimetsa. Abaphunyisiweyo unkosikazi Priska Mufumira, umnumzana Feba Chitarikire, lo umnumzana Chinga Dube, lo msekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa, osethathelwe isikhundla sokuba umphathintambo wezemithetho. Abalwa impi yenkululeko basole kakhulu ukukhitshwa kukaChinga, bethi kubuyisela muva inhlelo akade eseziqalile ezibalisa ibhili yabalwa impi yenkululeko lokuhlolwa kwabo kutsha ukuthi bangene njalo kuhlelo lokugcinwa nguhulumende, abanye babo bengayanga lokuya empini. Unobhala jikelele wezipa Veterans Association umnumzana Petro Sivanda uthe kathokozi ngokuxotshwa kukaDube ngoba kukhombisa ukuba udaba lwabo luyahlala lungalunyiswanga.
Akusithabisi ukumiswa kukamnumzana uChinga umsebenzi, ngoba ziningi inhlelo besesixoke laye ezokuphathisa ama-war veterans lemuli zabo kanye lelizwe jikelele. Okwamanje besikhayele ukuthi alungisise i-war veterans bill ukuze sigoqele abanye bethu abangazange bavetwe. Badlula 30,000 abantu abazabangena ehlelweni. Sikhuluma kunje bakubanye bakhona phakathi kwelizwe, abanye bangaphandle kwelizwe.
Osakhulayo uThando Gwinji usole kakhulu umphathintambo unkosazana Chiratitso Mabuwa, ethi ukhulile njalo izifiso zabo zihlukile, ethi bafuna ukuzimela ngabe kufakwe umuntu onguntanga ozazwisisa indinyeko zabo.
Amphathekanga kuhle nge-reshuffle e-cabinet ebekhona, ngani ngoba basibekele umama omdala ukuthi amele ama-youth, and njengoba sazi thina izifiso zethu ontanga besentury leyo esiphila kuyo zihlukile kakhulu kulezifiso ababelazo ngesikhathi bona besakhona. So bekungaba kuhle ukuthi lathi sizimele njengama-youth, ukuzimela kwethu kuyikuba lo muntu onguntanga ophezulu esikhundleni sona lesane eseMinistry of Youth. Njalo okunye okungamphathanga kuhle nge-reshuffle yikuthi omama bekho.
Olwena amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe inguquko ekhona ayilethi zuzo, omele aphume ngumongameli.
Intsha abantu izikhundla akulanto entsha esingayikhangelela kureshuffle leyo. AmaZimbabwean kazimisele kureshuffle yena umgabe kadesha ereshuffle abantu since 1980. Kakuphume yena sibone omunye ozangena efake i-cabinet engasozirishafle every 2 years erishafla kaphume kungena umuntu ozakhokhela ilizwe ngokuqonda.
Iningi lenkokheli zihlalele evalweni ukuba ukuxotshwa lokuguqulwa kwezikhundla kungaqhubekela phambili. Iningi labantu lijabulele ukwemuka kukamsekeli kamongameli u-Emerson Mnangagwa isikhundla sokuba ngumphathintambo wezemithetho, bethi ubesezitshela kakhulu etshengisa ukuba usefuna ukubusa kumbe ukuvukela umbuso okhona. Abanye ngabakade bebona engathi ulakho ukukhitshwa lasesikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Uzulu obhalisela ukuvota emangweni weGwanda uthi uhlelo lokubhalisa abazabalelungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo lwabe Commission yeZimbabwe Electoral Commission iZEC kusetshenziswa imitshina yeBVR oluqalise lamhlanje luqutshwa kakuhle. Okunenga sikuzweni kuvusisizwe Mkhwananzi eseGwanda.
Abaxoxele Studio 7 lamhlanje beqeda ukubhalisa ukuvota ngohlelo olutsha olwe-biometric voter registration ema-ofisini ayo-Thuli Building bathi babhalise kungelahlupho njalo sebekhangelele ukuthi bavote. Osakhulayo uKC Tanaka Majoni oleminyaka yokuzala elitshumi lasitshiyagalolunye 19 obesanda kuqeda ukubhalisa uthi selimphuzele ilanga lokuvota.
Casey Tanaka Madwen, Shala Egwana, Evumba Chigwa 9 and 24 Maganga. I'm a first time voter and voter overcar for the first time in Salisa Register, Gumakwanda offices. Just figure lapana, to figure the line the swan name. Then if now we are after Davichi, Ubuhamba, when you line, Ubalil after Davichi, then we are Baleli line, Suhamba, Susia, a film of form, Kulo put that in Natisa, Avani will fill up a form of one issue, and then Pasoka Konapo, I process a corner, it is very fast over. Ubudokon, when you are two people at the same time, but that is low. Commissioner of Arts, because I'm born on the problem, but you don't have any law. Near the slope, but you put down away fast. Then
Umnums and Edward in Love, Wabe Suga Vumba, Mamuno Aba Palise, Lam Slange, Esine Sakamuse Kwanda, Umnums and Akukanya, Wenkosim Kanda, like Utise Palisi, and Jado Semele Uti, Aye Vota.
Ukanya Wenkosi, Fearless Vintim Kanda, and Shalakonapa Ekwanda, number 2, St. Christopher's Place, Lolly Street. Mina ngezwa ngohlelo lokuregister ebandleni langakithi angisoze ngiliqambe kodwa ikho lapho ngezwa khona ngohlelo lolo ngazokuya register ehofisi lika registrar egwanda ukuthiwa kusezithupheni ngizimisele kakhulu ikho waba ngobunye wabaqala ukuregister ngizimisele kakhulu ukuyavota ngenxa yokuthi kukhona okunye okuthile ngifunayo ngevoti yami.
Iningi lalabo ababhalisileyo bakhanya bengabantu abadala njalo kungabesilisa abesifazana balutshwane kakhulu. Unkosazana Monalisa Nkala usebenza lenhlanganiso yabomama edolobheni leGwanda njalo uveze imbono yakhe ngodaba lokubhalisa ukuvota.
Ebantwini phakathi la abantu abangabikwazi ngayo kangako, abantu bahle basabele thathana indaba yamaruma zakhona ngama-documents afunakalayo e-ofisini. And okunye lapha eGwanda iproblem ukuthi asila mavota educators abaningi. Abantu yebo kuthiwa ngikhona ngomlandi wonke umuntu ukuthi atshele umakhelana nge-BVR, but then amboni ukuthi kula bantu abayenza khona before sesele number yabantu abalutshwane abanjani abahamba khona ngalesiya register.
Unkosazana Sichasiselo Ndlovu ngumqondisi wenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust njalo baqhube umhlangano labo mama abasakhulayo bekhuluma ngodaba lokubhalisa ukuvota. Uthi iningi labo mama abasakhulayo liyesaba ukuphatheka kwezokuvota ngenxa yoludlakela oluvame ukuba khona ngesikhathi sokhetho. Uhlelo lokubhalisa ukuvota seluqalile ukubhoda ngeziqinti njalo kwathe sisebenza ekomishina ebona ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission iZEC zibikwa zisabelela eziqintini eziningi zelizwe okugoqela iseduzane leGwanda ezifana le-insiza laseMzingwane. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Hello, le live talk lamhlanje uhlelo lwabatsha olo the connection sixoxa ngohlelo le biometric voter registration osolukhuphulwe yi-commission yeZimbabwe Electoral Commission. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte icingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Kenya umnumzana Raila Odinga usephumile kukhetho osoluphindwa ngolokudinga umongameli walelo lizwe. U-Odinga uthi uthethele linyathelo ngoba lokhu ingekho inguquko ayidingayo kukhomishini ebona ngezokhetho yokukhithwa kwezinye iziphathamandla le mitshina elakho kubangela impumela yinye leyo khetho efana lokhetho lwakuqala okunqobe khona umongameli Uhuru Kenyatta. abantu baseLiberia bayavota lamhlanje bedinga umongameli omutsha ozathatha isikhundla sikankosikazi Ellen Johnson Sirleaf osechiya ngemva kokubusa kwamahlandla amabili eminyaka eyisithupha. Ingcwethi kwezomnotho welizwe zithi ukuguqulwa kwedalela abaphathi ntambo iCabinet okwenziwe ngumongameli Robert Mugabe akusoze kuphathise ukuvuselela umnotho welizwe oqhubeka usiya nganxele. Umnumzana Patrick Chinamasa obe ngumphathi ntambo wezemali ususiwe kuleso sikhundla kwafakwa umnumzana Ignatius Jombo. Abanye abaphathi ntambo abalengatsha eziphathelane lezomnotho welizwe babalisa umnumzana Edgar Mbwembwe ophiwe isikhundla sezokwethekelelwa kwelizwe lonkosikazi Jiraditso Mabuwa osebona ngokuthuthukisa amabhizimusi abensundu. Usomabhizimusi umnumzana Angliston Sibanda uthi amalunga edaleleli kawasoze aphathise ngalutho ngoba abanye bakhona bengakaze benze umsebenzi ofanayo.
Akuna tetshintshileyo yosedi kuzaba wesa ikakhulu imina ngikhangele imakakhulu ama-ministries amabili are very important kimi nxa ngana la ngikhangela sokathe kuthethwe abantu abavele sebesaziwa belama abanye bakhona balama akumele umfundi vele necala njengoba umpofu athathwe ayefakwa ku-Ministry of Home Affairs kutsho ukuthi kuqhubekisa i-perpetuator i-corruption ngoba kambona ama-dockets kampofu lawa akade elawo esezaqhutshekela phambili ukuthi abotshwe so kumelana le-rule of law khonoku kwenzakalayo bese kuthi okwesibili kuthathwa uminister uthombo afakwe ku-finance ululake laphana umgabo wenzele ukuthi ukuthi njalo nomuntu wakhe okuthi uzabe emtshele ukuthi ayenzeni acuphe nje imali benze okufuna enze nje benze umathanda ngemali yelizwe. So akulanto eshintshayo akusalilizwe lizafa wesi.
Obengumphathi ntambo enhlalakahle yabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube uthi ukubunjwa kwedaleleli kubangelwe ukungahambi kahle kwezomnotho welizwe.
Ikhonomi yethu imibuzi kakhulu yiyo ebangela into zonke lezo zikhona zenzakala. Ikhonomi yethu ngayiqinile ilungile konke hayi akulanto. Abona amadoda uma kulendlala aze kahlele behlephane nje behlephane kodwa ilizwe lithi ikhonomi yangaqondanga isiphethe kubi ingathi nje konke impoda abasanisize lawo njeokunyele eminye indlela yesiphatha ngayo ikhonomi yethu yibo oyezinye kubele hlupho zonke ezesilazo.
Omunye njalo osomabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga uthi udubo olube khona ekukhetheni abaphathi ntambo yokuthi kusetshenziswe ezombusazwe kungakhathalekile lokuthi bayenelisa na ukuvuselela umnotho welizwe.
Singabakhangeli ukuthi iCabinet izavuselela umnotho welizwe, asiqaleni sikhangele injongo yayo. Injongo yayo okokuqala bekuyukuthi abantu beZimbabwe bangakhangeli uhlupho lwezomnotho nokuhlupheka kwezimali okukhona, bakhangele ukulwa kwabo bakwenzanga lisho kuyindaba esekhubile kanti hhayi i-strategy nje ukuthi abantu bezimbabwe bazihluphe ngokuthi heyi bayalwa abantu labana baya-reshaft abanjani abamotshela isikhathi sabo. Okwesibili yinjongo ka-Grace Mugabe yokuthi akhiphe labo abone ukuthi basekela umnangako bamkhiphe umnangako bamthuthe nje insiba asale njengenkukhu engasafanisi lokuphapha bona ngani kuleyo njongo zabo ayenelisile. Kodwa injongo yokuthi nxa bekhangele kwezomnotho yelizwe hhayi kabayenzanga lutho.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi iningi labakhethiweyo kalazi umsebenzi okuza kwenza umnotho welizwe uqhubeke ulokhu usiya nganxele.
Ama-ministers omphathi ntambo wonke laba esingathi ngesikhiwa i-deadwood vele akulanto abayenzayo etshengisayo ukuthi bayakwanisa ukuvusela uthombo kazakabe le business. Umuntu lowana evele ethatha nje ama-stand ethathela ama-councillors lama-local authorities kakutshengisa loba ngaye ufaka umpofu kade ungasize kuncede lutho ngoba vele khathesi sesikhangelela thina ama-technocrats uhulumende omutsha abaye bethatha abantu ababe bengumangameli woma singathi khona ama-blue chip companies ama-companies aku-stock exchange avele ephumelela
laba ma politicians akhona la i cabinet lay kayila experience.
Umnumzana Chinamasa ungapha kwele Melika lapho angene imihlangano ye-IMF okuyikho azwe ukuthi kasenguye umphathintambo wezemali. Idolobho lakoBulawayo izolo liqale ukufaka amabhakane amatsha emigwaqweni kulandela iziqondiso ezintsha zenhlanganiso yomanyano wamazwe wangezansi yezwekazi le-Africa e-SADC. UMathabile Masuku usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Abatshayeli bedolobheni lakoBulawayo bayawamukela amabhakane aleziqondiso ezintsha zokutshayela emigwaqweni, kodwa bakhala ngokuthi abakayojayeli njalo lokhu sokusipha amapholisa ithuba lokubahlukumeza. Amapholisa eZimbabwe adume ngokuhlukumeza abatshayeli befuna imali yefayini khonapho khonapho kumbe ukufumbathiswa. Ekhuluma leStudio 7, umtshayeli wetaxi phakathi kwedolobho lakoBulawayo, uMnumzana Phineas Sibanda, uthi lokhu sokubathwalisa nzima kakhulu ngoba amapholisa ayesebacathamela.
Kuyisithe sivuka phela lamhlanje ekuseni uthi uthiyathi ufungene edrobheni ubone nanso istop sign, la mapholisa azicathamela ke khonapho. Ngoba kula indlela esingayenza lokhu bekubantu bevele bengakwazi. Ngabe into le yinto ekade vele ihlelekile, kubona kade beza kutshela abantu kulesikhathi ukuthi kule nto enje kulo hlelo olunje olwenzakalayo. Khathe sebaqala uhlelo lwabo sebeze baceda befaka la masayini akhona endaweni ezinye ezingenziyo ukuthi kubhale giveaway, kubhale stop. Umgwaqobano wekole mthetho enjalo.
Omunye njalo umtshayeli wetaxi uMnumzana Makho Moyo ugcuzelele ukuthi yena bekungcono ukuthi baqale ngokubhala phansi emigwaqweni kulokuthi bamise amabhakane angabonakali kuhle.
Bayashanya abantu bengenazekena abahulumeni sibalasi ngathi phansi kubhalwe giveaway laphana sebefake istop sign umuntu uzabonani wona into azayibona kuyi. And the woman noticed it. Over one evening after that, I find the cover of one nigger wanting notice. One was in the woman stop saying.
UMansipala wakoBulawayo uLokhe engakaphenduli imbuzo yeStudio 7 ukuthi aveze ukuthi uhlelo lokuguqula amabhakane aleziqondiso ezintsha lulendleko yemalini. Ensukwini ezisanda kwedlula abohlangothi olubona ngokutshayela ngonanzelelo emigwaqweni olwe-Traffic Safety Council of Zimbabwe baxwayise uZulu ukuthi afunde iziqondiso zemigwaqo ezintsha lezi ukuze azivikele engozini. Izikolo ezifundisa ukutshayela lazo seziqalile ukufundisa zilandela amabhakane aleziqondiso lezi. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ilizwe leMelika lithi lizaqhubekela phambili lizamukela iziphepheli. Ngomnyaka ozayo ilizwe leli lithi lizakwamukela iziphepheli eziyinkulungwane ezine lanhlanu 45,000 ezivela kuzwekazi le-Africa, kuzwekazi le-East Asia, kwele-Europe le-Central Asia, e-Latin America le-Caribbean Islands, lendaweni ze-East kanye le-South Asia. Inani leli liphansi kakhulu lalokho okuyake kwenziwe lilizwe leMelika. Lokhu kungenxa yezizathu ezilandelayo. Kumele kuvikelwe izizalwane zeMelika. Kumele uhulumende ahlolisise kakhulu abantu ababuya kweleMelika. Njalo kulabantu abaningi abamelele ukuthi bakhulumisane lohlangothi lukahulumende ole Department of Homeland Security ngokubuza lapha kweleMelika. Kusukela ngomnyaka ka-1975 uhulumende weMelika siwamukela iziphepheli eziyizigidi ezintathu 3 million. Loba nje inani labantu elizangena elizweni liselehlile, ilizwe leMelika lizaqhubekela phambili lisamukela iziphepheli ezithwaliswe nzima emazweni azo. Ezinye zibhekane lokubandlululwa kuthi abanye abantu ababaleka emazweni abo babhekane lokukhahlanyezwa ngenxa yezombusazwe lobuhlobo obujane labanye abantu. Ukwemukelwa kweziphepheli kungokunye okokunengi okwenziwa lilizwe leMelika. Ilizwe leli linika imali kunhlelo zabahlukunyeziweyo okwedlula wonke amazwe emhlabeni wonke jikelele. Ngomnyaka ophelileyo ilizwe leMelika linike abaqhuba inhlelo zabahlukunyeziweyo amabhiliyoni ayisikhombisa amadola, $7 billion. Lonyaka ilizwe leli selethulele abafuna uncedo kwele Syria phose isigidi lengxenye yamadola $1.4 million, laphinda lanika abantu ababhekane lohlupho kwele Iraq amakhulu amahlanu lamajuma isitshiyangalombili lanye $581 million. Elemelika seliphindela nika amazwe abhekana lendlala eyesabekayo amabhiliyoni amabili lengxenye $2.5 billion njalo lezigidi ezedlula kancane ikhulu $104 million iyokunceda abantu bakwele Bema ababalekela inkethabechabi.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.